sendaba ku VOA indebele.
Lingali fuka njani mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 17 kumbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho le Victoria Falls zikhathazwa ngembiko yokuthi kulesizalane sakwele Bilitane esike sekethekelela leli dolobho silo mkhuhlane we-coronavirus ekuphindeleni ekhaya kwele Bilitane.
Sebechabanga ukwehlisa iholo labantu, abanye basakhuluma bacabanga ukuvala amakampani for some time, ngani ngoba akusela ama-tourists abuyayo.
Baphethe amathumbu ngezandla abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imigoqo enzima eyaziswe ngumongameli Cyril Ramaphosa emizameni yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ene lento ma ungasasebenzanga awuhole, ngapha irent eating khona pheceleni, ngakho kuzosizimela mpela ngoba layo ikhampani singadiliza izisebenzi ngoba kungekho mali engenile.
Iqembu le-Highlanders selisole kakhulu izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni Papa Fields ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abahlala edolobheni le-Victoria Falls bathi bakhathazekile kakhulu ngembiko kahulumende yokuthi kulesizalwane sakwele Bilitane esethekelele leli dolobho mhla ka-7 kulinyanga esesitholakale silomkhuhlane we-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBadaya Moyo uthe isizalwane seBilitane lesi sihlolwe sabanjwa umkhuhlane lo ngemva kokuphindela elizweni laso mhla ka-10 ngeviki edluleyo. UBadaya Moyo uthe yena bonke abahlangane lesizalwane sakwele Bilitane lesi bayacelwa ukuthi bayebona odokotela. Abazi ngokwenzakalayo bathi umuntu lo wagula esefolosi wabizelwa udokotela kodwa bamtshela ukuthi wayehlutshwa ngamaphilisi oqhuqho imalaria ayiwanathile. Kodwa ukubanjwa kwakhe lumkhuhlane eNgilandi sokuthi iningi lizibuza ukuthi umsebenzi wokuhlola igciwane le-coronavirus elizweni ungaba uqhutshwa ngemfanelo yini kumbe kukhona okungahambi kahle. Umoyo oveze njalo ukuthi kulomuntu ovele kwele China izolo, lomunye ovele eBilitane abahanjiswe esibhedlela seWickens eHarare ekufikeni kwabo ngoba imizimba yabo ibichisa ukwedlulisa amalawulo okuhambelana lezibonelo ze-coronavirus. Wengeze wathi kulomunye njalo ohlala koBulawayo osezifake endaweni efihlekileyo ngemva kokwamukela imbiko ethi udokotela wakhe weSouth Africa ambone ngeviki edluleyo uke wabamba isigulane esilegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi odaba lwesethekeleli seVictoria Falls, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor wedolobho leVictoria Falls, umnumzana Ephias Mambume, othi akusela kuhlaliseka kuzulu wedolobho lakhe elihlezi livakashelwa ngabavela kumazwe aphethe agoqela abangaba belegcikwane leli.
Udaba lolu lusichiya si-exposed njengelizwe. Lusitshengisa ukuthi singaba sesilama cases awe-coronavirus elizweni kodwa kuswelakala ama-facilities awokutesta. Uhulumende kala capacity, kala mandla okuvikela, let alone ukuhlola leli gcikwane. UZulu wasefolosi ukhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi ngani ngoba sichiye abantu emphakathini bedidene amakhanda. Lokhu kusitshengisa obala ukuthi Ilize lethu alila mandla, alila ziqwanga kwezempila kahle ukuze livikele uZulu emkhuhlaneni lowo osukhathaze umhlaba wonke jikelele. Inkinga esisuka sibe layo njengesizwe ngomo ukuthi thina ngokwethu njengelizwe siyehluleka ukuholisa nje odokotela lamanesi imali eneleyo ukuze baziphilise labantu babo lezimuli zabo. Siyisizwe esidubekayo, asila mali, asila mshina, asila thando njalo. Silisizwe esibuswa hachi ukukhokhelwa. Abantu abakhona kade se elokuzeni negovernment kaso bakhokheli ngabantu abasibusayo. Sibuswa ngabantu abashaya isifuba. Sibuswa ngabantu abazigqajayo ngokwakha amamochari. Can you believe it? Sibuswa ngabantu abacabanga ukuthi kufanele iningi labantu life kumbe libe kwabafileyo. It's unbelievable. Yikukhuluma kuka Emerson Mnangagwa khonoko. Ilizwe elifisela amanye amazwe okubi ngomkhuhlane lowo. Sisebunzimeni bakithi.
UZulu wefolosi ongaba ekhathazekile ngesehlakalo lesi ungathanda ukuthini kuwe?
Amazwe engachiyela umphakathi ukuthi ngidikini lonke mthwakazi omuhle asitembeleni enkosini, sitembeleni kuThixo njalo sihlale sihlanzekile, sigeze izandla masivele esambuzini njalo singabi phakathi kwabantu abaningi nxa kusenza si-avoid ama-public gatherings, lama-gatherings aba labantu abaningi. Engxenye kungasisiza lokho. But ukuthi sitembele ku-government yethu ayila power, ayila capacity, ayila ama-facilities, sesitembele enkosini kuphela.
Khona sizwa kuthiwa inani lezethekeli selehlile okuyinto esiphazamisa umnotho wefolosi. Yebo kunjalo yini?
Ama-companies aku-sector ye-tourism sebechabanga ukwehlisa iholo labantu, abanye basakhuluma bacabanga ukuvala ama-company for some time ngani ngoba akusela ama-tourists abuyayo. So yinto esihlukumeza abantu kakhulu ukwedlula konke lokho.
Lo ke ngumnumzana Ephias Mambume, ukansila wedolobho le Victoria Falls, beqoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Lokhu sikudabalunye, baphethe amathumbu ngezandla abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imithetho lemigoqo enzima kakhulu emenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa kumizamo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izethekele ezivele emazweni adume ngecoronavirus abalisa i-Italy, German, Spain, Iran, South Korea, China, United Kingdom le-United States azavunyelwa kwele South Africa. Umongameli Ramaphosa uthi abakwamanye amazwe abasanda kuvela kula mazwe labo abavunyelwa ukungena kwele South Africa.
We have decided to take urgent and drastic measures.
Sicabange ukuthatha amanyathela aphuthumayo futhi anamandla ukuze silawule lumkhuhlane, sivikele abantu belizwe lethu.
And on our economy.
Kodwa ke osokwethu sabanengi imigoqo enqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa, okuyinto uhulumende athi iza kwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukugada imchova, amabhasi lobisitimela kuzavunyelwa kuphela kulabo okulesidingo esikhulu ukuthi baphume ezindlini nxa kungenjalo umuntu kufanele ahlale phansi. Sizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi impilo iza kuba lukhuni.
Kuzasihlukumeza kakhulu ngoba siba lezifo okumele noma nakanjani sihlanganyele sihambise izidumbu ekhaya. Siyangena amasonto njalo kuzadala sihlukumezeke ikakhulu emsebenzini ngoba sihamba ngamatekisi. Ene lento ma ungasasebenzanga awuhole ngapha irent eating khona pheceleni. Ngakho kuzosizimela impela ngoba layo ikhampani singadiliza izisebenzi ngoba kungekho mali engenile.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bali imigoqo le isinda kangakanani uqhakathekile ukuthi zonke izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zilandele
ukuthi silandele izimiso lezo singahlangani inani ledlula ikhulu. Sibuye futhi sinanzilele ukuthi ukuhlanzeka kuqhakathekile ikakhulu kugeza izandla, ukusanitizer nakho konke izinto okuthiwa sizenze ukuthi sizame ukuthi siphephe kuleli gcikwane elikhona.
Imbuthano yabantu abedlula ekhulu layo kayisavunyelwa. sekukhuthazwe njalo uZulu ukuthi ekele umkhuba wokuxhawula njengoba kungenye indlela leligciwane elithelelwana ngayo. Kule mingcele njalo edlula amachumi amathathu ezavalwa kusitsho ukuthi abakwamanye amazwe sebezangena nzima kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi ukwenqatshelwa kwenhambo kuza kuba lusizo eZimbabwe.
Ngokuvala kwalezo ngihambo mbona ngani kuzoba ngcono kakhulu ngoba bebeza buyela ekhaya abantu abaningi sephethe imkhuhlane ezofika ibulale abantu ngoba uhulumeni weZimbabwe ukhanya akazi ukuthi mela qalephi ngoba ungumyanga akalalutho akamotshi into zonke. So ke lokho kaRamaphosa kubonisa ubukhokheli.
Ilunga lezaphu umnumzana Khanyisa Sinkala ukuthi azabe eZimbabwe bebelungiselela ukuyadlala ikhefu lephasika ekhaya ukuthi kuhle bengahambi okwakhathesi.
Abaningi balungiselela ukuya ekhaya ngaleso sikhathi kodwa benginesicelo ke ukuthi kulabo abangakhona ma kungaba khona ukuthi lihlehlise inhlelo zenu zokuya ekhaya ngoba lumkhuhlane ukhona njalo futhi kulobungozi ma ungabhebhetheka uyefika ezweni laseZimbabwe siyakwazi ukuthi akulalutho akungabi khona ukuthi mhlawumbe siphikisane lalokhu kodwa sizameni ukusebenzisa.
Limigoqo elandela ukukhwela ngesiqubu kwenani labantu asebegciwane le-coronavirus kwele South Africa bona asebefika kwabangamachumi ayisikhombisa. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo-8 bese luphela ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisandukwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele singakakhangele zivela kwamanye amazwe ke sikhangele sithi thina lilalele ke emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle emzimbeni osekubangele ukuthi engayi emsebenzini. Leli phephandaba likhulumele isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba othi mpela uChiwenga kezwa kahle kodwa usengcono njalo wengezelele esithi ikugula okwenze engaye embuthanweni obuseplazini likaMnangagwa eKwekwe hathi kade sekukhulunywa zintatheli zindaba ukuthi uChiwenga kayanga ngoba esilwa loMnangagwa. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi umkakhe uMary Mbayiwa kakho esimeni sokondla abantwana babo abathathu. Leli phephandaba lithi igqwetha likaChiwenga belisemthethwani ndaba izolo lapho elithi uMbayiwa kangeke enelise ukondla abantwana ngoba engohlezi efuna odokotela ukuthi bemlaphe abathathu abagoqela lo wengqondo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumela yona nge-WhatsApp unombolo ezithi 202 465 0318.
Salbonani ku Studio 7 nakubalaleli be Studio 7 okhulumayo ngukhalisto moyo ngikhuluma ngise South Africa Gauteng. Ngithi mina njengoba sise wesabeni okungaka kwaleli gcikwane eselingenile abafowethu nengane zethu. Siyacela ukuthi abantu baziphathe kahle nabazali bethu ngoba liyingozi leli gciwane okubuhlungu ukuthi abantu abakali nanzelela ukuthi uma selifikile emuntwini leza njani. Kuyingozi kakhulu ngenxa yokuthi kulula kwesinye isikhathi uma abantu sebekunanzelele ngoba umuntu uma sekumbambile uyakwazi ukuthi aphuthumele emtholampilo. Kodwa uma ngabe kungakazakali ukuthi lenza kanjani uma selifikile, abantu bengagcina belimala ngenxa yokuthi bezitshela ukuthi maybe ngamaflu, maybe imkhuhlane nalejwayelekile umuntu ashone nje. So abantu kubalulekile ukuthi uma bebanjwa imkhuhlane bagijimele emtholampilo ngoba asisakwazi. Futhi abantu baziphathe kahle, bengahambeli kakhulu endaweni ezigcwala abantu njengoba siyakubona kuyenzeka emazweni amaningi. Uvalwa imidlalo efana neyebhola nezikolo ziyavalwa besenzela ukuthi uvikelwe leli gciwane lingaspread yonke indawo. Noma nje besingakezwa okuningi ngaselizweni lethu iZimbabwe ukuthi kwenzakalani, siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi hey, mali ngasihlasela ngale ngakithi esh kuzoba nzima njengoba sivele sisenkingeni yokuthi sinokuwaswela nje ama-tablet abantu noma ekhona ayabedula abantu bahlupheka abasebenza abanye abantu ngale isimo sangale sizima.
Liyachona liyachona basakazi lomthwakazi, siyabonga bakithi ithuba leli. Ngibonga umbono wekhanseli yakobulawa emgoni ukuthi babe lesicelo sokuvala amadili lawa akade efuzabe khona ungaqhamuka umkhuhlane. Yikho ilusizi ngoba kangazi ukuthi ikhanseli mhlawumbe ibile zuzo ethize ku-trade fair. Yilikho lapho esingazwa khona ubuhlungu ukuthi hayi ikhanseli iluze imali ku-trade fair eminyaka leminyaka nxa kuthi kulenzuzo abayitholayo kumbe bephokuqhuba iminyaka yonke i-trade fair kungala zuzo. Nxa kuthi akula zuzo hayi angeke sayikhalela. Bese ngisithi independence yona vele kasikhulumi ngayo thina bakamthwakazi, vele kasikhulumi nge-independence. Bekuvele kulidili elibuhlungu phakathi kwethu ngoba asilamandla ukulimisa, ngasilamandla ngabele ngasilichithile lidinga nokobulawayo. Thina abantu bakamthwakazi kobulawayo kasilanto okuthiwa yi-independence. Lusuku lwe-ZANU-P F olokukholisa bejabulela ukunqoba kwabamaNdebele ngoba kabanqobanga amakhiwa. Amakhiwa iyanqoba amaNdebele iyanqoba amakhiwa, bona banqoba amaNdebele bawabulala. Bathokozelela inkululeko yabo yokubulala amaNdebele angu-20,000. Yikho vele into okuthiwa independence kasilayo. Ungeza umuntu esiNdebele nekhuluma ngakho nje uyabe yisikhothamakhe. Into okuthiwa independence vele kasilayo, asiyila qha. Thina silamalanga osizi ukuthi abantu bezano bathatha umbuso bayiqhutshezwa umbuso ukuthi basibulale. Babe sebefuna ukuthi sithole sigide labo sithi sikhululekile. Cha, yikho fisa ukuthi nga bayazwisisana nokhanseli bengabisi idili labo. Idili labo elenkululeko yabo lithi mhlana liphelayo abantu balisale bengenwa umkhuhlane kungelanto ezabelapha. Ngoba lokhona ukuthi kuthiwa kulo muntu oyelatshwayo uthi asesilungile, lilungeni lilungiseni imibheda lemochari, ngoba phela ukuthi nxa lithi uhulumende usezimisele selungele umkhuhlane lo nxa usiza ulo muthi bani, akula ngisho lo muthi esesiwuzwile kuthi ukuthi kulungisa imibheda lezimochari lemota zezimochari yikho kulungisiwele. Yikho besicela ukuthi sibili ngalokho bayakuzwisisa bamisa amadili abo nxa afune bona ukuthi idili lakhe angeke ledlule kungangcono yelenzela khona le Harare lapho kule independence khona ngapha ngela imiqotho vele kasilanto okuthiwa independence. Ngiyabonga bakithi.
Hatshi uminista uMchinguru uphambanise kakhulu, kakusi kukhuluma komuntu ongumama othethwe ngupasta. Umuntu othethwe ngupasta ngumuntu olozwelo, umuntu olokhangelo oluphambili. Lokho kuthoyo umama uMchinguru akasatshengisanga vele ukuthi eZimbabwe sihlakaniphile, setshengise ukuba thina eZimbabwe kasiyazi into esiyenzayo.
Salibonani basakazi nabalaleli kwi-Studio 7. okhulumayo ngothabani Ndlovu esigabeni sasemaBlawini eMatopo ngaphansi kwankayana uSebhu. Bengicela ukuphendula usisi uCaroline Moyo lapha yana ku-audio yakhe. Mina engakusho sisi ukuthi angikho sure, but ngiyazi ukuthi mhlambe ukhona ngabe sethelelekile eZimbabwe ngeCoronavirus. Ukuthi thina ungabhekile izwe lethu ngathi lisemuva. Lisemuva mpela, lisemuva kakhulu mpela edabeni lokukhulunywa ngecoronavirus leyo. So ngiyakwazi ukuthi khona ngabe selawo lowo mkhuhlane, but i-government ibukeka sengathi idonsa inyawo mpela, ngoba ifini lokwazisa abantu ngalo mkhuhlane ngathi vele nje hayi indaba nje abangayiphathiyo. So ngiyaxwayisa kakhulu futhi labafo wethu abala e-South Africa. Bengisemall namhlanje ngibona nje be-sprayer besenza nje yonke into yakhona leyo, lathi sigeziswa nje izandla laphana masingena e-mall. So ukuthi lo mkhuhlane lo izwe la South Africa lubheke ngeselibanzi. So besicela ukuthi lakithi ezweni lakithi kube njalo.
Ye siyabonga yoke amazwi enu balaleli bethu eliwathumela ngapha nge-WhatsApp. Lingakhohlwa ke ukuthi liyenzeke amazwi enu abe mafitshane. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezenzakala ngapha kwelemelika. Umkambo wemali uqhubeke usiwa ngamandla ukubangela ukuthi umongameli Donald Trump laye aze avume ukuthi umnotho usonakala. UTrump ubengavumi lokho esithi kuyedlula, kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo umkambo lo ulokhu uwohloka ngamandla. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kungaba kubangelwa imbiko yegcikwane le-coronavirus eselivalise amankampani amaningi labangela ukuthi imisebenzi eminingi ingaqhutshwa ngemfanelo. Okwamanje sikhangele ezemidlalo. Iqembu le-Highlanders selisole kakhulu izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni ye-Barberfields ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njadi usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders ikhuphe umbiko isola kakhulu umsindo obekhona enkundleni ye-Barberfields lapho iqembu lebhoso ebelidlala khona leli FC Platinum kumncintiswano we-Castle Challenge Cup. Kube labalandeli abadale ukuba umdlalo umiswe okwesikhathi eside ngoba sebengene enkundleni bejikijela amapholisa ngamatshe kanye lensimbi esetshenziswa nxa kuthelelwa inkundla. Kumbiko wakhe umgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe uthe ukwenzakale ngomgqibelo akuphi isimo esihle ngomdlalo wenguqu kwelezimbabwe njalo kulakho ukuxotsha abasekela amaqembu ngemali. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League layo isikhuphe umbiko isithi izethesa iqembu le-Highlanders icala ngemva kwezehlakalo zangomgqibelo. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu lizasebenza gadalala ukuze liqedele imvukuzane yobudlwangudlwangu.
Njengeqembu le-Highlanders silokudana kakhulu ngesehlakalo esenzakale e-Barberfield Stadium. Sathanda ukuthatha leli thuba ukubana sikhulumisane labalandeli bebhora ukubana hayi ubudlwangudlwangu abusizi ebhoreni. Ngoba kuyenza ukuthi vini laba bafuna ukusponsor lalaba bafuna ukuba ama-partners bahambele khatshana. Thina njenge-club sasebenza gadalala kubana sibone ukuthi siyaphuma lama strategies azakwenza ukubana kungaphindi kwenzakale okunjengalokhiyana okwenzakale ngomgqibelo.
Iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo ye-Castle Challenge Cup okwesithathu iminyaka elandelana ngemva kokutshayela i-Highlanders nge-2-0. Njalo umdlali walo elimthengelonyaka uSilas Songani nguye olitshayele emambuleni kabili. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMark Harrison uvumile ngemva komdlalo ukuba iqembu lakhe likhulelwe ngele-FC Platinum.
All the work we've done through pre-season so far.
Indlela esidlale ngayo ichene kakhulu lendlela esidlale ngayo kumdlalo elandelwe yulo esibudlalele iqembu le-FC Platinum. Bengicabanga ukuthi konke kuhamba ngendlela, kodwa umkhulu umsebenzi esibhekane lawo ngoba phakathi kwabadlali bethu bangaba babili kuphela abangaphakamisa isandla bethi basiqhaja ngendlela abadlale ngayo namhlanje.
Iqembu leLenders leli FC Platinum yodibana kufinal yeCastle Challenge Cup ngoba ele FC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco seligi nyakenye, ikanti ele Highlanders lona yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Lo mdlalo ubutshengiswa ebulenjini kuCastle Facebook kelenhlanganiso yePremier Soccer League, njalo iziphathamandla zalinhlanganiso zithi ububukelwe ngabantu abedlula izigidi eziyisithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Friend of mine to help me. different colors, one people. Yes, ngayihlukana umbala kodwa singabantu banye. Ingoma kamuyi kulathi dube sigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Singalalela njalo ezinye indaba ntambama ngo-7:30. Kumbe kusasa njalo ngo-6:30 njengokutsho kwami phambilini. Hayi, okwakathesi singehlukana. Libe lelanga elihle.